uZulu weZimbabwe kuqhubekela phambili ebhekana lenkinga yokusilela kwemali yamabhanga. Iningi lamabhanga linikeza isilinganiso esincane semali emuntwini ngamunye ngelanga. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende sehlulekile kulolu daba.
Ngisho ukuthi phela siyazi ukuthi uJohn Mangunjika wathatha vele inqola evele singesila maviri. Okwakufanele ukuthi akwenze yena kulokuthi kuphonga ukugijimela ukuthi agade inqola yakhona. Ngayocela walungisisa amaviri ngoba amaviri yethu, umnotho wethu, ama-enablers omunotho, ama-factors e-production yiwo angathi amile kathesi, yiwo amponjileyo. So nxa vele kungela magetsi, kungela manzi, ama-policies imithetho yakhona, into zakhona zonke zazifanele ziqale zilungisiswe ngoba ukuthela nje imali, kuphonga ukuthela nje imali akuncedi lutho.
Isiphathamandla sebandla eliphikisayo le-MGCT esimela iGweru Central umnumzana Cecile Zuzai uthi uhulumende sokumele athathe amanye amanyathelo okulungisisa udubo lokusilela kwemali emabhanga kulokuyenga abantu ngokuthi uzadinda ama-bond notes azaqeda lolu dubo khona kungenzakali.
Hayi, ama-bond notes kumbe wathi ayisiyo solution. The solution efunekayo ngeyokuthi ama-policies ezanu PF alungeswe ungathi ama investor abuye ne 100% yemali yabo wena uthathe 51 ngeganyavu uyabe senzani sibili. What works ukulungisa ama policies wonke lawa i production yenza kale and all that so that our import export difference itwe narrowed down.
Ethi kuqakathekile ukuhlolisisa imisebenzi eletha inzuzo elizweni kuqala. Njalo kule mithetho emihle engasekela abafuna ukuvula amabhizimusi eZimbabwe kuphinde kuvuselele lawo alobunzima okwamanje ngoba esiya elokhu esanda avalwayo.
Kanje yabona kobulawayo ekhonduthu ziyatunga. Ungakangele phezulu lapho awusabona intuthunya kusela lutho, you know, ozek they are dead, FUSOs are dead. Otrega Industries wa employ ama thousands and thousands abantu akusela eGweru the same. Harare industry yonke it's like a quiet graveyard akusebenzi.
Ungwenya yena uthi kukhanya konke lokhu kungakakhanyi kakuhle kuhulumende ngoba elokhe lahleka kundlela zama ngayo ukuvuselela umnotho welizwe.
Uyabona inkulumo zabo Patrick Zhuwa lezane zokuthi hashi savala amakampani abangafuni ukuthi zabo zabaxotsha. Uyabona ukuthi uyabona vele ukuthi inkulumo zakho nazonke zikhulunywa ngabantu abangazwisisiyo ngoba ama-perceptions ukuthi inkinga vele iya ngokuthi umuntu ubona kanjani into. So ama-foreign investors alalele yiba balethe izimali zakhona thina asikwanti ukuthi se-export izinto eziningi. Ukuthi i-productivity nxa ingakalungisiswa le nkulumo zakhona zama-policies nxa vele bakhulumele eceleni. Sahlala sile nkinga uJohn Mangunda loba ngaza letha ama bond notes ayi $17 trillion iwet.
Umphathi ntambo obona ngembuso yezabelo umnumzana Sevia Kasukubele utshele abantu abasebenza ngokuzenzela emzini weGlenview eHarare ukuba uhulumende sezathathela bonke abalama industries angasebenziyo kwamanje awanikezwe kwabasakhulayo abalolwazi olufana lokulungisa izitulo, imbheda, amasofa lezinye impahla efana lelungiswa eGlenview ukuba bewasebenzise lawo mabhizimusi. Ingcitshi zezenotho zithi ukwenza okunje yikho okubanga mandla udubo lokubhidlika kwezomnotho welizwe njalo kuzenza ukuba kuthathe isikhathi eside ukuvuselela. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingumark Peter Ntambe.